vele nxa kuyukuthi ufuna ukufuza indlu ubuye njalo uyifulele kuba khona ukudilika okuthize, kodwa khona kuyana ukudilika okuthize kungeke kwayehlula isinqumo sakho esokuthi uthathe amaqhinga okufulela indlu kubana ibe lesimo esikhangelekayo phakathi komphakathi kumbe phakathi kweguma. Lanxa ungumhlambi wenkomo ungawudunga, zikhona ezigijima ziyentshonalanga, enyakatho, eningizimu, empumalanga, kodwa zibuye njalo ngemva kokudungeka lokhuyana zibe imbumba zihlangane. So yes, siphakathi kwasoneso simo, kodwa esikwaziyo njalo esikunanzelelayo njalo esingasoke sikuthandabuze njalo esingasoke sixolise ngakho yikuqondisa inhlanganiso ukuthi inhlanganiso iqine. So izaqina, ingabe ike kwaba lesavunguzane, kodwa isavunguzane phela kasihlale sikhona, siyadlula, sihambe sivuke sithiye sonile laphana nalaphana, abantu basale sebedobha khonokho kuyabe kuvunguze isavunguzane and bakhe besiya phambili. So izaqina okwamagama ibandla leli okuthiwa yi-CCC, abalilaba sekeli abaningi okwedlula loba iliphi bandla kathesi eZimbabwe.
Ungasela uthi amalungiselelo eCongress ahamba njani, njalo uChamisa labanye bavuma yini ukuthi kube leCongress?
iCongress nxa singayithatha sifake ekuphawulweni kwenhlamvu zenkonzo singathi liBhayibheli. iCongress nxa singayithatha njalo sifake enhlanzini zokholo singathi umhlangano omkhulu lapho obhabhathizwa khona uthole izivusiso uzalwe kutsha. Ngakho lokho-ke akula muntu ongafuni ukuthi azalwe kutsha, akula muntu ongafuna ukubhabhathizwa. Nxa usechurch kumele umfundiswe abambe iBhayibhili, akungenise emanzini, akukhiphe, akunike ithemba lakusasa, akuthethe, akhuleke ukuthi izono zakho zonke kade zibe zikhona kazidlule, uphila impilo enaphakade elotshintsho. So iCongress lakithi kuma-political parties iqakathekile okwamagama. Akula leader, akula nkokheli engafuni iCongress. Ungabona inkokheli ibalekela iCongress kutsho ukuthi asonkokheli eloqotho, kutsho ukuthi asonkokheli ephuma mgceke ebantwini. I-leader kumele ivele ebantwini, izinqumo zenhlanganiso kumele zivele ebantwini.